ngiwongeza uhambo kwamandi isivelile njalo sesilungiselela iyabambe ngisikhangelela eminyaka ezayo umthetho umongameli omutsha usekufakele sobala bona silandele iy'nqumo ezikhona zokubona umnyaka lozayo umnyaka womthetho. So iseptembe sibona ukhetho luzaba khona njengithabelaesesibambana njalo ugcizelele ubona kumele kube lokukhulisana imlotha abantu esixolelane sibambane njengephati uluningi lwabantu esisebenze siya phambili njalo futhi into eyenza sibekela lokwanokutayo ngokwenzile kwasuphi ubalele phandle sibile ngempela kodwa nonono asingathili umuntu achebethiwa mkhulu ebedlalikeni kodwa sibe wakela izanikezi isikhwama ezingakwana umuntu wonke hathi sokwanokobe sisenzela bambile ubana sethiwamta sokukhonza umuntu okuokhonzela ubana abantu sebelahleka ngenxa abantu basebenephawa ebeni kakhulu lokuvuselela into ezenjalo umkhuma wakhe ngokuthi nasivuleni ithinga imidlalo labantu bonke sikhulisa emlodani lamazwi la esihlala sisilwa lawo kuzozinto ezitoni zibenzeki ngomuntu ofuna ukwakha ngenza wonke umuntu esifika la emhlabeni lapha kuthiwa ngesikhiwa i-global village. So yonke into lelana yinto ethembisayo ukuthi ngizeuhambe sisiya la sengobanaekho ngesileyo ishambele njalo futhi iyasinika i-direction yokubana siya ngingaphikela kusasa lebantwana bezimbabwe bezidlalwana zabezimbabwe.
Abakho abakhononayo ngokwabiwa kwezikhundla abangahambelani lezi nqumo ezithethwe
ezinqumeni ngabantu bonke ngathi amaprovinsi onke jikelele kodwa yatabazela imaso kwabiwa izikhundla asendongo ongasuphiseka mhlawumbe bakhona abanye ababekhonona kodwa into one umele siyisinde yinina izikhundla zilifana zikhwana umuntu wonke ena lo ophileyo asiyichaseli simsekeleni asika kusebenzelayo kusiya phambili ngoba ungangena ngomoya kamisipha umoya omona womhawu yikho lapho kucinga iy'ngxaba zingenza esivoxa izinto. So ngibona abantu enealisithabile labo abangajabanga mina ngingabakhuthaza ubona bafunde into nayo sasa kuzwa kuwe namhlanje ngibona ukuthi kuzabuya kuwe so bekezela esebenzela nabo abaefani.
Udaba lwabasekeli bakamongameli ke abanye bathi mhlawumbe kule ngxaki lapha ngoba siyambona umongameli lokhu ethikaza ukuthi akhethe abazamsekela.
Bonti kule ngxaki umuntu nje ezizibekake ngesikhathi sabekileyo njalo esezizibekake ngendlela epheleleyo njengoba ethile hayi ekangenkulungise kuhle. So konke lokhu ana kumele kuzifundisa abantu akunantengi njalo akunaelisebenzwa itena uzakulungisa azibekezeleni akulungise. Abonti kule ngxaki yimuntu
kodwa njengebandla lezanu PF kukhona elibakhangeleleyo yini abaningi bebesithi mhlawumbe ngowebutho umnumzana Chiwenga.
Mina engakuzolela ngizamelela ena leyalefanye ngizamxhasa.
Kukhona osokugoqekile ngemva kwalo mhlangano
oguquke sini kakhulu njengozele umongameli ekhulumana even le i-Africa isibile vey 1.5 billion ebivuvuseni ama-indastri suyasengadiilela i-production sector ingaqhasa ukuvuka abantu eqala ukuthola imisebenzi nxaso kunjalo-ke singaqasa ukuprofisa kuyadengisa fetisa ukuzangena futhi ekuthiumuntu ivule izimali emabhanki ukuswelakala kwabo sohamba lokuibalulekile ethemba lelo kodwa sezi sangasokukhanya sesibonde hhayi uhamba kanje indlela yakhona sezingane into ezihamba.